Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande hobe sipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 23 Mpalakazi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abesifazane abeZimbabwe ababili babikwa bedutshulwe bafa iziklewi esiqintini seLimpopo kwele South Africa besebhasini ebivela ePretoria isiya eHarare.
So ilizwe lethu ngelokuhlala lipheka imithetho, njalo icala labantu laba yikuthi bona bathi hayi u-22 December esilolanga le-Unity Day, kodwa lilanga elokumisa umbhuqazwe i-genocide eyenziwa ngohulumende weZimbabwe.
Abalwela ilungelo loluntu ababotshwe izolo kobulawayo ngelanga le-Unity Day eduzane lesithombe sikamuyi umnumzana Joshua Nkomo bakhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba lamuhla.
Kuzabangela ukuthi abantu bagcine besiba lohlupho, ngoba siyakwazi ukuthi kwisikhathi sekhefu kunje abantu bavele ezindaweni ezijiyajeniwe, kuyathi ukuthi inani libe linenge endlini. Kube sekusithi-ke lezo zinkonqala lezo ziphathele, kade ukhanya ukuthi zigcina amanzi, zigcine zezingasenelisi ukuthi abantu zibe nele ngenxa yokuthi inani labantu yazelilinenge.
Izizalwane zeZimbabwe zikhala ngokuthi zizathakazelela ikhefu lekhisimusi kungela mandla kagetsi lamanzi ezimpompini.
Umnyaka 2023 sinoku sihamba ngengoma efana nayo bengisebenza ukuthi okungasinceda eZimbabwe yikuthi amazi izisebenza zihole i-US dollar zonke.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abesifazane beZimbabwe ababili babikwa bedutshuliwe iziklewi bafa esiqintini seLimpopo kwele South Africa besebhasini ebivela ePretoria isiya eHarare. Iphephandaba leHerald lithi iziklewi ezintathu kade zihlome ngemibhobho zihlasele ibhasi le emangweni othiwa Bela-Bela esiqintini seLimpopo. Kubikwa kulomunye njalo wesifazane obesebhasini le olimele kabuhlungu. Isikhulumeli samapholisa uBrigadier Motlafela Mojapelo utshele leli phephandaba ukuthi akubotshwanga muntu, kodwa amapholisa amatasa ngalesi sehlakalo. Iphephandaba leHerald lithi izikliwi lezi bezingene ebhasini yenkampani yeCopperbelt Bus Company njengabo bonke abagadi, kodwa zakhupha izibhamu zadubula omama abathathu. Bonke abanye bathathelwa imali lempahla ebalisa amafoni, qede zabaleka izigebengu lezi ngemota kade ilandela ibhasi. Abantu abathathu abalwela ilungelo loluntu ababotshwe izolo kobulawayo ngelanga le-Unity Day eduzane lesithombe sikamuyi oyekhokhela ibandla le-PF Zapo umnumzana Joshua Nkomo bakhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba namuhla ngemva kokulala esitokisini seBulawayo Police Station. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba kumbe legqwetha elibamelayo umnumzana Jabulani Mhlanga ukuze sizwe okuningi ngecala abaletheswayo. Abathathu laba babalisa unkosazana Samkeliso Chuma labo mnumzana Thamsa Nqancube loMelusi Nyathi, njalo babotshwe bezama ukufola bekhumbula abantu ababulawa ngesikhathi seGugurawundi. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo osithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Mbuso Ofuzwayo, umqondisi wenhlanganiso ye-Ibheju likaZulu okuyiyo ebiqoqe lumbuthano.
babuthiweyo singathi oda kusenzakala ekuseni amapolisa abehlukuluza nje wonke umuntu ode khona phana esithombeni ode lande umsebenzi wanamhlanje loda bezihambela babe lokuhlukunyezwa kakhulu ukuthi bebengane sebefuna lokuthi bebachaye ngamabutton stick basukile labo babuthwe bengesekho lapho kodwa hayi asibaphathele khona sibahambisele ukudla sibahambisela lamaphilisi ngoba bebekhala ngamakhanda kodwa hayi ispirit sabo kasikho down layo umathu njengomuntu ongomama ngilethemba lokuthi behleze kwazi ukuthi kwelinye lamalanga into enjengaleyi izenzakala akatshengisi ukuba ngumuntu oyethukileyo
kuyine likukhangelela ukuthi kuzayenzakala sikhuluma kanje ukusasa
umthetho abawetheswayo angisakhumbuli kodwa it has to do with imopha kusasa njengokutsho kwamagqwetha kukhangelela ukuthi bazahamba ekhoti kodwa njengoba iZimbabwe ngendlela esengiyibone ngayo uyalala namhlanje usetheswa icala thizi bevuke sebesitsho something else ngoba laba bantu bathe bebabopha bababophe bezihambela kodwa kathesi sebesithi bababophe bethwele ibhana okuyinto engasilo qiniso so ngoba bazondele ukuthi abantu laba bayale ukubhadala iadmission of guilt so ilizwe lethu ngelokuhlala lipheka imithetho njalo icala labantu laba yikuthi bona bathi hayi u-22 December asilolanga le-unity day kodwa lilanga elokumisa umbhuqazwe i-genocide eyenziwa ngohulumende weZimbabwe yikho uhulumende akuzondeleyo yikho uhulumende weZimbabwe ainveste a lot in it to suppress wonke umuntu okhuluma ngobubi abenzayo lokuthi uma sisithi silungisa lolu daba kasilulungiseni ngeqiniso and iqiniso lokuqala yikuthi sivume ukuthi kwenzakala i-genocide
lo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo umqondisi wenhlanganiso ye-ibheji likaZulu obeqoqa ecingweni lo sithandekile emhlangano we-Studio 7 ekwobulawayo. Ngesikhathi sokusele amalanga amabili singakabambi ilanga lekhisimusi, ukuswelakala kwamandla kagetsi kanye lamanzi kukhathaza izizalwane zeZimbabwe ilizwe jikelele. Ugeina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ngomumo ababhekane lawo ngesikhathi sekhefuleli.
Masikhangela izinto lezi zimbili amandla kagetsi lamanzi edolobheni lakobulawayo siyafica ukuthi zombili lezo zinto ziluhlupho emphakathini kodwa nxa sithi siyakuqathanisa kokubili izesa amagetsi asenganeno ngasikhangela kulezi nsuku okwenzakalayo ngoba emavikini adluleyo abehamba sibile kuseni ngabo 4 AM azaphenduke phakathi kobusuku ngabo 11 PM
sokulokungcono yini khathesi
khathesi sokusenzakala ukuthi yebo ye ayahamba amandla kagetsi kodwa esikhathini esiningi ajale ukuhamba ngabo 6-7 AM khona bale kuseni aphenduke ngabo 2 PM kwezindawo njalo ngahambi ahlale nje amalanga amabili amathathu engahambanga lanxa ehamba emini kodwa aphenduka ntambama ongenza ngiqathanise lokho ukuthi amandla kagetsi kungcono ngoba lanxa ehambile yebo ye ama fridge zabe sithi ukuthi izinto zingonakala phakathi eziyabe zigciniwe ziyikudla ukuyabekhana ukuthi kuqandele kodwa akaphenduka
amanzi uwonake njalo kuyini elingafisa ukubona kusenzakala mayelana lamanzi ikakhulu ngesikhathi sonesi sibhekane lekhefu lekhisimusi
amanzi nxa ke sesiwaqatanisa namandla kagetsi amanzi aluhlupho ngenxa yokuthi amanzi ayenelisa ukuthi ahambe amalanga aphosa amahlanu siya kwayisithupha kusiya kwayisikhombisa kokubangela ukuthi abantu bacine beswele ukuthi basebenziseni ngoba nxa siqatanisa amanzi lamandla kagetsi amanzi kawala replacement ngoba uyafika ukuthi amandla kagetsi abantu balakho ukuthi basebenzise inkuni kumbe igasi kodwa amandla kodwa kamanzi uhlupho lwakhona ukuthi angavela ahambe ayahamba isikhathi eside ngikhuluma nje namhlanje kuvulwe nje ezinye izindawo ezisaplaya criteria not works laphana yokubalisela uphumla south lezinye nje kube sokusithe ezinye lezi ezisaplaya futhi yi criteria zivaliwe konke kokubangela ukuthi abanye abantu sebehamba ephosa amalanga ambalwa sibene lawa manje so sikhangela ukuthi kungena kukhefu kunje kungaqhubeka le program yabo abathi water restoration supply program ukuthi amanye amalokhu abe lamanzi amanye angelamanzi kuzabangela ukuthi abantu bagcine besiba lohlupho ngoba siyakwazi ukuthi kwisikhathi sekhefu kunje abantu bavele ezindaweni ezishiyashiyeneyo kuyafika ukuthi nani libe linenge endlini kube sokusithi-ke lezo zinkonqa lalezo ziphathele kade ukhanya ukuthi zigcine amanzi zigcine zezingasenelisi ukuthi abantu zibe nele ngenxa yokuthi nani labantu liyabe selilinenge.
Kuyini elikukhangeleleyo ukuthi i-council ingangenela ikwenze ukunceda ngodubo lolu?
Khangela ukuthi uBulawayo City Council enze khona kana jalo ukuthi akwenze eminyakeni yonke ukuthi nxa kungena isikhathi samakhefu lesi bavule izimpompi zonke abantu babe lamanzi ngenxa yokuthi kungavele kuswelakala amanzi lapho kuyikocina kubangela ukuthi kuqhamuka umkhuhlane wesihudo le minye nje imikhuhlane yabe ifuna ukuthi kube lamanzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi. So ke siyakhuthaza City Council ukuthi iqhube ngohlelo lwalo lona ejele ukuthi vele ulwenze lanxa ngalesi sikhathi ngasokuthe kwaba khona abantu izivakashi eziningi bavule. Kodwa nje sibazi nje ukuthi ngabantu akwesinye isikhathi abanganaki imbono yabantu sebengayekela khonokho. Izesa la siyayikhuthaza ukuthi njengoba kade bethe sebetholile about 500 megawatt abathe bazawa importa khanye ukuthi baqhubeke baya import kwenza ukuthi abantu ngesikhathi sekhefu bapheke izinto zabo bakhanyise babe sekukhanyeni kungaze kwadlala amakhefu la esiwakhangele ukuthaza zaqhube kuyefika umhla ka 1 January abantu besemnyameni njalo bengela manzi.
Hello ke ngumnumzana Thembelani Dube esiphatha amandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa le studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi amankampani ezokwenjwa kwamatshe aligugu aphatheke kumisebenzi yokungethembeki ngoba bengavezi inotho abayithola emigodini. Ngalokho uhulumende uthi usezaqinisa isandla. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ukubambana kwezaphu lezanu kwaletha ukuthula lokubambana kwabantu esigabeni seMathebeleland North abakhuluma indima ezehlukeneyo kulezi zigaba kulazo zonke zelizwe. Leli phephandaba lithi isigaba seMathebeleland North silendima ezibalisa isidonga, isinambia, isidombe, isilubale, isilozi, isindebele lesishona. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Yebo, 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 bafowethu baka Studio 7, njani bafowethu? Hayi, philani ngenkosi, njengoba sisiyangena ku-23, ngiyathemba ukubona lizoba ligcinekile ngesandla somusa esikaKristu. Into engizama ukuthi ngikhulume ngayo nansi lapha, ngizwa usizi lokudala okukhulu kakhulu ngale ingozi eyenzakaleyo emgodini wematopo lapha, lapho kukhanya khona kulabantu abathize abadlule ezwe. Ngiyazibuza-ke mina ukuthi labantu abavula imigodi baphuka ukuvula imigodi nje akulama imilayo abayitholayo kuhulumende yini? So ngizama ngithi khona umuntu ovula umgodi kumele uvule ikhampani, kumele ebe le insurance yadingeka. Sicela khona uhulumende lo umuntu ovula ikhampani engala insurance kambe khona kahlale phansi ehambe elala kumele elusa imbuzi zakhe, ngokuthi akulesizathu ukuthi khona abantu emsebenzini kuthiwa umuntu utshonile ufile kodwa engazuzi uncedo kuleyo company. Company enjani? Company yamandlwane yaleso siyidla singabantwana ukuthi khona ikhampani kodwa kungatshengisa. Hayi bo, kumele kadonsa amasokisi manje, yikho sicela uhulumende kadonsa amasokisi. Nxa sasimvotela sasingamvoti khona ehlale kuphela eofisini, sasimvoti khona edonsa amasokisi okurongo ekulungisa. Ngiyacela uhulumende, ngiyacela uhulumende wethu Mnangagwa, hawu nkosi yami. Hayi bo, ngenela ngiyethemba wona la mazwi ungawezwa nembali zadonsa amasokisi. Ngiyabonga.
Sanibonani balandeli beStudio 7, ninjani lonke labasakazi nabalandeli. Ngithi nami ngisike elijikayo la ngizwa ikhona enye inkulumo engiyizwile lapha ephathelane nezaphu. Le ndoda le ithi khona izaphu wayibona ukuthi iselebrethelani i-60 years yayo. Ngicabanga ukuthi le ndoda lo akayazi into ayikhulumayo. Kazi kwesinye isikhathi ma ungakwazi ongakukhuluma ungangeni emoyeni ngoba usuke ungazi. Ma uzothi wena iselebrethelana uyibone ukuthi yini
niyakwenza izaphaya izange besembusweni baba. Njalo abantu abafayo babebulawa i-ground bafela izapho. Into kumele beyazi leyo. Ma noma i-celebratela lokho ibahlonipha labo babulawa i-ground. Wena ma u-opposer lokuthi uthi ungowezano. Ah vele lapho kanjiki ungowezano musukukhuluma izinto ongazaziyo. Njalo ukuthi ize isayini i-unitary code kwakuyindlela eyayizela ifanele iyenze ekuvikeleni abantu bezapho futhi bengaqhubeki belokhu bebulawa. Aluba kakwenzanga lokhu unkomo kuba abantu bemandebeleni labanye ababengaphansi kwezapho kuba baphela. Mhlawumbe futhi wena izapho leyithe ithatha ilizwe lelo ngoba yiyethatha ilizwe wawungakazalwa awuyazi into oyikhulumayo. Izapho yiphathi eyiyona yona okumele ukuthi manje abantu bebambane bebuyele kuzapho kuvote imandate yezapho ngeke izifane nemandate yezapho ngoba izapho kuba yiyeyabusayo lapha kuleli lizwe kuba leli lizwe alikhoswa. Lokho kwenzakalayo kwenziwa izano ya kwenziwa izano iyona eyaphiwa ilizwe iBritain. Izapho yathatha ilizwe lelo through iGandhi ya yalithatha amabhunu aguga asarenda ngenxa yezapho amazipra forces esilwa. Wena ungakhuluma into ongayaziyo ngaleyo nje uzifake entweni ongayazi ndoda. Ma ungowezano hambe ohlala kuzano uhlukane lezapho.
Ake sibingelele sibingelele kini nonke abestudio 7 nakubo bonke abantu abathanda indaba njengami nami ngithanda indaba. Kumnandi ukuhlala usizwa ukuthi i-current affairs ithini ngoba abanye abantu umuntu uyahlala engazi i-current affairs ukuthi ithini umuze sesiyakhipha indaba ezingayikho right. Ngibuye futhi ngithi mina ebantwini bonke abalimalelwe yihlobo eGwanda eKenmore balahlekelwa ngabantu hayi sizwa ubuhlungu kodwa into yonke sinika ngaphesini kuNkulunkulu sithi kangele ukuthi izano yenzani yikho abantu besiyafela endleleni bebulawa zimota behamba. Yebo ye njalo futhi ngibuye ngithi mina kulabo abantu abama-political parties bendingakhali ngokuthi ubani wenza ukuthini ubani ucelebrata ukuthini ubususiyatshela abantu ukuthi abantu laba bayenza into erongo ngokuya empini ba-celebrate kuthathelwa kambe kumnandi ukuthathela into zakho then laba abantu ababotshelwa olokhu zena o-job scholar mabe siyacelebrata kumnandi yini ukuthi bebotshelwa abantu that is inkulumo engekho right emuntwini othi uyi-politician. Ma ukhuluma ngento ye-politics ungacriticize umuntu we-opposition criticize i-ruling party laba abantu abazicelebrate ayayo kumbe bacelebrate i-60 years yes you have to celebrate ukuba ne-60 years kanti ma usiyayenza i-birthday yakho usule 60 years ungayenzanga lutho kungalamuzi kulicala yini izaphu ilungile ukuze ibonakale ukuthi hayi i-still existing i-still existing bakhona bo-PAC labo bacelebrate ama-birthday yakho kungalanto abayitholayo. It's fine. Izaphu yabuya nento eziningi yazala yona izanu yazala konke okungo-MDC bonke ama-parties laba ukuze beqale ukuthi bebe ngama-politician babone ngani ngezaphu. Umusa wenkosi uhlale nabo ukuze baphakathi. Amen.
Silibone silibone Studio 7 silibone njalo noma singabonani sibonana ngemimoya sithintana sisizwane hayi anginayo i-problem. Yebo ye ngiyezwa abantu bayakhala abantu bayakhala abantu bayakhala inkulumo yezanu ithi izanu nge-Europa izanu ngegazi yabulala banu banu izanu mayithi abantu bantu izanu yezo understand those words and their song zanu ayichambo fika kapika zombo phansi izanu asoze yafayakela umbhobho phansi ngoba yasunukura iZimbabwe which is not true abantu abasunukura iZimbabwe izipra ngezaphu. So into engiyitshoyo ukuthi intimidation day mali ngama-cowards you'll run away igcine selisithi if we can't beat them join them. Mina ngayehlula ke bantu bakithi ke ngiloke ngiminjalo I'm a ZAP member kuthe mazi ukusiyangena iunity then ngahoxa ngaphuma azivele eceleni. Into engiyitshoyo ukuthi if you people you don't know iphatha ukuthiwa izanu then you have to understand izanu because I understand that even ukuthi izanu yona okwayo ifuna ipower kuphela and by intimidating you ma ikuintimidata then uzahamba uhlaba umkhosi ukhale ukhale unkomo wahlaba umkhosi olokuze noJulius Nyerere bayala then unkomo wasuka lapha wabaleka wazewadlula e-South Africa wayendlandi ukuthi ekhuluma kibo abantu ababesicolonizile abantu labana bafika bamkhangela njengenyama ethileyo then unkomo wabona ukuthi hawu manje noma mbalekile abantu balokhu bebulawa kungcono ngenzeni yi-came back wabuya laphana wanika i-assurance ukuthi noma engafa akusela enye iplani. So uthe efika laphana wabona baqala futhi bayamintimidata waqeda iminyaka wabona ukuthi ayakusebenzi, then the best way to do kungcono sihlale phansi sivumelane. But in this time lokho kwenziwa ukuthi abantu labana behamba behlabela izilogan, that is a slogan of intimidation. Into engitshoyo ukuthi bantu be-CCC nathi thina ama-opposition asikukhangeleni, sikuboneni ukuthi kuya ngaphi, njalo lingahlaleli ku-announce kakhulu emsakazweni, ngoba selikuannounsile kuyazwakala. But go to the people, nibatshele ukuthi hayi bo lokhu yikwethusela, ngoba ma lingayanga ebantwini kuzahlala kuyo ukuthi hayi laba bantu bakhuluma ngeradio. Go to the people and address them from the branches into the corner. Thank you very much. Bye bye.
Ngiyabingelela Studio 7 kubasakazi oluntungamini inkomo uChristande omagumedela phayana kanye labalaleli phezu kohambo olukhulu abantu abaluthathayo besiya kuma-holiday bevakashe njengoba kuyikhisimusi. Ngiyabingelela laphana kuwonke umuntu. Bese ngivele ngigijime ngihlale endabeni ngayo ngithi mina hawu yebo, ngoba namhlanje sekukhulume abebandla lezanu PF bathi uChamisa kabulawa, kodwa kuyacaca ukuthi akula any action kumbe ngithi akula mzamo othathwayo ngamapholisa ukuthi laba bantu bazithole bevalelwa labo njengalokho esikubona kwabanye ababandla. Lize laseZimbabwe hayi futhi ibandla lezanu PF laze lazenzela, uyabona ke lokhu kuthiwa umathanda, ilize laze lazenzela intando phezu kwezizalwana zaseZimbabwe. Hawu, ukhona omunye owakhulumayo futhi ngamuva ngokuthi uChamisa kumele avulawe. No, kodwa mase kuqondana ngokuthi abantu laba baphuma uhlangothi luphi, hayi amapholisa aseZimbabwe akungeni kakusebenzi lokho. Hawu futhi kodwa kwaze kwahela kwaze kwazwisa ubuhlungu kwaleli lizwe, hayi asazike. Bese ngibuya ngithi mina hawu, ubaba uMthuli Ncube uyakhuluma mpela, umuntu omdala akafaki ngisho lesandla phezu komlomo ukuthi makungaphumi kuzwakale, akwenze sakushaya indiva, akwenze nje sengathi uyanyeya. Ekhulume straight ithi government ithi ayila mali engayenzela ibudget yalonyaka, kodwa igovernment ikwazile ukukhipha imali ezingama 500 emuntwini munye ngamunye, 500,000, which is enye imali phela le enzima kakhulu ukuthi imali okufanele ukuthi ingayasiza. Oh awu, kodwa government yaseZimbabwe awu, zanu PF awaze wasebenza zanu PF ngenye indlela emangalisayo le bantu bakithi. Kodwa cela ukuthi umutsha, umncane, umdala, ntombi, jaha, baba, mkhulu, gogo, mama, kodwa lingabe liyakuzwa yini lokho okukhulunywa izanu PF, okwenziwa izanu PF? Ingakho ke limukani, kuyavota ngomnye ozayo. Phumani kuzanu PF liphele lithi du, ngoba inamsebenzi wenza izanu PF. Kuyahlutsheka iphinde icizele lilitshela, kodwa kukhona abaqina lokho bethi izanu PF phambili. Hayi hayi, kubuhlungu lokho kakhulu.
Lawo ke bekungamazwi enu linaba laleli bethu elisithumele ngeWhatsApp nombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa elobe enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi uyazichenya ngomsebenzi owenziwe nguhulumende wakhe lonyaka, inhlanganiso emela izisebenzi eZCTU ithi umnyaka ka-2022 ubumnyama okubi kakhulu kuzisebenzi. Isiphathamandla seZCTU umnumzana Ambrose Sibindi utshele untungamile inkomo weStudio 7 ukuthi izisebenzi eziningi ziza kuba lekhisimusi embi kakhulu lonyaka.
Kuzisebenzi zeZimbabwe ikhefu elisha liphuma ngesizathu sokuthi izisebenzi zeZimbabwe zisasanzima. Iholo ezilihola kade silingaphansi kwe-poverty timeline, and i-poverty timeline isikhathi kade sibe $560 or equivalent, kodwa balithwana vele bona abaholi bo-$250. Kusitsho ukuthi ikhisimusi yebo eyokuthi siyabonga ukuthi likhefu elikhona, kodwa ukuthi abantu baphathisele bona sikwazi ukuthi ngikhiluthi lebathengelathengelaimboni lokhu lalokho, bathole ukuza kuhle abantwana bathole izigqoko ezinhle, okhosazi bathenga lokhu lalokhani, akusoze kwenzakala eZimbabwe kathesi ngoba izisebenzi zidonsangasithi. Ngokunjalo-ke kuzula usizi khonokho kuyatshengisa ukuthi le bhonasi nalekuthi iyanikwa kwezindawo, inikwa kwezindawo belinikwa i-RSDS ingasiyo i-US, yikho sithi thina uhulumende ngawo yafaka umthetho wokuthi izisebenzi zikhona ngi-US ukwenzela ukuthi abantu bongebe nalesi ukuthi baphile lezinto zabo, kanti ulashi lokho abaphansi ngokwalesi sikhathi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa eloba enkundleni yeTwitter uthi uyaziqhenya kakhulu ngokwenziwe nguhulumende wakhe lonyaka ukuthuthukisa impilo kaZulu. Likubonile yini lani njengezisebenzi, kanti njalo ungathi umnyaka ka-2022 ubunjani kusebenzi nxa ungawuchaza?
Well, eqinisweni singananzela esesiyanamaqiniso yokuthi phela izisebenzi impilo yazo iyeyame kwezinye izinto. Ungangena esibhedlela kathesi uyananzelela ezibhedlela esikhuluma ngazo, akulabantu abagula abayizisebenzi abanye abalala phansi, kulabantu abagula abayizisebenzi abanye abangatholi imithi yokuthi bayinakhe ngenxa yokuthi abanamali. So-ke eqinisweni yokuthi siyezwa uhulumende sikuyena kubomongakinangeze abantu bayathokoza. Aluba uyabuya kangene esibilelano emalokishini abona okwenzakalayo, aphile nabantu amahola nje elilodwa, abone abantu baphila nzima njani. Le qiniso leyosetmeasoathwayi ngoba abantu bayadubeka, abantu abaphathekakahakuhle, abantu abalamali, abantwana sikhuluma kanje bakhona abantwana bezisebenzi abangafundiyo ngenxa yokuthi imali ayikho sezibona. Abantu bayaxotha ezindlini ngenxa yokuthi ezindlini lapha sokubhadaliswa manje ezidollars $60 per room. Ekhona uthola ubaba esehlala ngalo, abantwana behlala ngalo, umama ehlala ngalo ezihlotini. Sport ingathi khonapho kulokuhle, singathi thina uhulumene kawunanzela mna wawunanzela ukuthi leyo training abantu baphila nzima ezibhakho kathesi.
Umnyaka ka-2023 kuyini elikukhangeleleyo kuye?
Umnyaka ka-2023 sinoku sihamba ngengoma efana nayo bengisebenzi ukuthi okungasithetha ezimapho yikuthi amazi izisebenza zihole i-US dollar zonke kwenzela ukuthi baphathiseke and kube le benchmark ngoba sekathesi i-poverty line iku-$520. Yiyo imali ebethi ikhangelele ukuthi kufanele iholwe izisebenzi ngo-2023 kusuya phambili. Leso zincediswa futhi ngokuthi baphiwe i-housing, banikwe izindlu. Uhulumente aphume ne-scheme sokuthi abantu bathole izindlu, babe nezindlu zabo, into esizikhangelelo zenezo.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Bindi wenhlanganiso emela isebenzi e-ZCTU. Kwezemelika asebehlala emazweni bathi lanxa indingeko zokuthakazelela ilanga lekhisimusi ezifana lokudla lempahla entsha kutholakala lula, ilanga lekhisimusi emazweni liduma. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-New York, umnumzana Busani Ntini, uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umehluko ukhona kakhulu baba Gandhi, ikakhulu singathi siyakhangelisisa indlela ikhisimusi yayiyo sisakhula sasengabafana. Kwakusiba lilanga lokuselebrate, lizavuka letsha i-breakfast elamabhanzi into yonke enhle, lihambe e-church liphenduke litshaye i-branch libhode imizi lemizi yezihlobo lizikholise lanje. Kuzabuya ilantshi, then after lunch kutshaye zemgido lani kube lilanga nje elihle elibusisekileyo kakhulu. Kodwa lapha eMelika ilanga lelekhisi most liba to commercialize, lilanga lokuthi abantu bafuna ukuthenga izinto ezithize. Abantu batshona belayinile ezitolo befuna ukuthenga izinto, akufanani lalokhini sasikwenza ekhaya. Kodwa ngiyananzelela njalo ukuthi lakho ekhaya khathesi ikhisimusi ayisafani lakudala, abantu sabathatha imikhuba yakwamanye amazwe. Kodwa hayi, ayifanani ngisho namhlanje. Ikhisimusi yekhaya ilokukholisa okukhona. Lapha eMelika nje okuqakathekileyo ukuthi livuke litshintshane ama-gifts, then lisuke lapha liyekudla idina, ilunch kumbe idina. Abanye siyahlangana singabangani, kodwa abanye liyasenzela nje lalodwa ikakhulu isikhathi sekhona. So hhayi, ngabe emazweni ikhisimusi ingani i-commercialized kakhulu, ayifanani lokho ekhaya.
Lapha eMelika baningi kakhulu yini abalinanzayo kumbe balutshwana?
No, abantu baningi abaselebrate ikhisimusi, kodwa beyiselebrate for ama-different reasons. Bakhona ama-Christu aselebrate-ayo bekwazi ukuthi ilanga lokuzalwa kukaJesu. Then kube khona abasebenzayo nje ukuthi hayi i-holiday, njalo bebekhona nje ababanye abezezinye izinkolo bakuthatha labo ngenye indlela. Kodwa ikhisimusi lapha eyaselebrethwa siyawazi vele umuntu wonke uyamelela lokho kuthiwa yi-White Christmas. ulo Santa Claus onelelwayo othawela khona le enopho ezokupha abantu ama gift through irozeni ichimini lapho okomlilo khona. So iyaselebrethwa lapha ngobuningi babo, kodwa njengoba ngitshilo phambilini ukuthi i-commercialized into yakhona, uSanta kumele alethe izipho okutshoyo ukuthi kumele abantu begijime bethenga ezitolo, kufihlwe izimpahla kuzivulelwa abantwana ekuseni ngayofake ngaphansi kwe-Christmas tree. So ngapha isuka ikhisimusi yakhona kube lokuthengelana izinto kakhulu ngesikhathi sekhisimusi.
Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, libe lekhisimusi enhle. Igama nguChris Gande.